into yayilwela lapha yimajori turulu ukuthi kubuse wonke umuntu akhulume avote ngendlela afisa ngayo, and njalo kwahamba kwalwiwa kathesi sesifike esigabeni sokuthi sesizibusa. Kodwa kulabanye abathi bona nxa ubani engakusanga hhayi kungangcono kufiwa, hhayi bo, nxa sisenza ama-elections sitsho ukuthi lo owinileyo akabuse ngendlela ye-constitution yelizwe lethu. Thina esalweli lizwe lathi kasincediseni kulokhu, kulokuthi sincedise ngokutshaya futhi abantu esabalwelayo. Hatshi, ayisikho okurayithi ukutona thina salwela abantu sibuye silale sesibatshaya, sesibafake lapho kuthiwa ngamakhiphi, sesibatshaya ukutona indaba wena usuthengisa ngoba uzwisisana lobani.
Baphethwe njani Baba Mabuka abalwa impi yenkululeko?
Ngithi to appeal futhi kiwo amaphathi lawa afuna ukubusa lawa abusayo ukuthi kumele banakekele abantu abalweli lizwe. Abantu laba owakathesi lanxa uhulumende ezama ukuthi abancedise ngama-allowance, kodwa hatshi, sibabona bengabantu abadubekayo abakuleyani isayidi nxa siseparate abantu abanothileyo labangadubekiyo labadubekayo, sibabona bona bekusayidi abantu abadubekayo. Ayapil ukuthi lo hulumende ancedise lanxa elama-allowance, kodwa ancedise ukuthi ama-allowance akhule aye phezulu mbijana. Lo munye uhulumende ongangena uyapila ukuthi kona anakekele abantu abalweli lizwe, ngoba abantu laba bahlala abanye ngilitshela ukuthi wayeqeda 4 years engazange alale endlini efulelweyo, elale egangeni kuphela mjokojo. Abanye bethu sifunda, abanye bethu okuyithi esesiphethe izikhundla sifunda, siba ngamaprofesa, sibe ngumainjiniya, sithi nxa sebefikile sitona umuntu ongafundanga akumelanga anikwe lutho. Hayi bo, asincediseni abantu abalweli lizwe.